Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-20 Mphalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho.
Na umnikazi wobuso lobo enguchamisa esesida ngifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo, ikuphambana lokho.
Ibandla lezaphu lithi alisoze liphatheke kukhetho lwamabhayi elections okudinga amalunga edale lephalamende mhlazi ku-3 ngonhlolanja omnyaka ozayo, ngoba alilamali yokubhadalela labo abancintisayo.
Lawa amanye ama-eleshini ayinkluda e-MP kuba nzima ukuthi iparticipate, ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenhla.
Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha amadonki.
Madonki asetshontshiwe inani babagande, ngingakutshela amanga. Engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingwe besitshontshela izifuyo zethu alinengi kakhulu. Mina ngedwa personali njengokansila abantshontshela ngunayi bavula ensimini yami baquma ucingo bathatha amadonki amangunayi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho. UChamisa ulobele ikhomishini yokhetho iZEC izolo incwadi esithi kumele abancintisa kukhetho besekwa ngumnumzana Chabangu bengasebenzisi umfanekiso wobuso bakhe emaphepheni ahanjiswe emthethwandaba weNomination Court. Kodwa amagqwetha kaChabangu alobe izolo incwadi esithi ubuso bukaChamisa bafakwa emthethwandaba njengophawu lwebandla le-CCC, ngalokho kalalungelo lokuthi lungasetshenziswa phansi kwebandla le-CCC. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla olilunga njalo lebandla le-CCC.
Na umnikazi wobuso lobo enguchamisa esesida ngifuni lobuso bami ukuthi libusebenzise ngendlela engayishiyo, ikuphambana lokho. Angithi ubuso bakho obami lobukabani ngoba yena lo muntu ngoba buyisibonelo engathi ngesilungu i-identity, ukuthi nxa sikhuluma ngozibani sikhuluma ngomuntu onje. Nxa manje umnikazi wobuso lobo engasafuni, yekelani dinganini obunye ubuso belisebenzise obenu. Asikhulumi ngombala oyiyelo, asikhulumi ngamabala u-CCC, sikhuluma ngobuso obulomuntu ophilayo othi hayi kangifuni lisebenzise ubuso bwami ngoba buyi-identity yami. Ubuso bomuntu lolalowo behlukile ebusweni bomunye umuntu. Lina elihamba ngendiza liyakwazi ukuthi nxa ufika esikhumulweni sendiza kumbe e-airport kwezinye isikhathi balikhangela laphana, upho ukukhangela nje emtshineni, umtshini uzakhupha kuhle ukuthi ungubani, ngoba lo lalo emhlabeni wonke jikelele ulobuso obungobakhe yedwa. Ngitsho lamawele amaphahla bangazi beyafana nemetweni, kodwa kule mpawu ezikhona ezisithekileyo ezehlukanisa iphahla ngephahla. Loko kwamagqwetha kasengeza ukuthi ubuso bukaChamisa bulani lithi C. Ngamanga. Nga enu chamiseti kangisafuni lobuso bami. So kufanana lalogu ngesilungesi ngati political rape. Kukona abakuhlosileyo. Kabachiane lobuso bomuntu nga esesiti kangisafuni. Kafuni. Buche ngiseli kubale nhloso embi. Enga ifansa lobu thakathi. Outua abantu bakhangela lobuso bomuntu bamhlabe ngendariti. Esizwa kusho njalo kulaba abahamba kulaba osuwalo abanye abathize. Mina kanguzwisisi. Yibubheda nje. Kukhona abakuhlosileyo. Kabahlosanga into enhle.
Khona kathi kungani kukhanya kungabi lula ukuthi umnumzana Chabangu aqotshwe kuthiwe seqotshiwe ebandleni le-CCC.
Iye. Ungatsho njalo Gande ukuthi kungani engaxotshwa. Okokuqala ngokwazi kwami. Yebo. UChabangu ukuthi lo nguChabangu sengizoChabangu. Abaningi siyamazi. Lelo liqiniso kodwa esingamazi eyikho khona yiloku azithi uyikho khona. Uma zibeka inkunzi yomdaka athi ungu-interim secretary we-CCC, secretary general. Manje nxa sithi siyamxotsha lesikhundla leso sivele singekho. Uyamxotsha usithi umxotsha ngapi? Angazi ube sezwisisana. Uxotshwa into ebambeka ebonakalayo. Nxa exotshwa ku-CCC ezithi uyi-interim secretary general yena engayisiyo one. Number two lesikhundla leso singekho. Uyathi umxotsha ngapi? Angabona sibili kuyezwakala lokho. Uyaxotsha umuntu ozinika isikhundla esingekho enhlanganisweni esingesakhe lalaba abahambisana laye. Lina lingelazi uyamxotsha njani ongasiyo wenu ngokwezikhundla lezo ezikhona. Kuba lukhunyana. Nxa esexotshwa kusho ukuthi kuyavunywa phela ukuthi ungu-interim secretary general we-CCC. Okuyisikhundla esivele singekho.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ucubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Ibandla lezaphu lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections olokudinga amalunga edalele eParliament emhlazi ku-3 ngonhlolanja womnyaka ozayo ngoba alilamali yokubhadalela labo abazancintisa. Ukhetho umthetho uthi abancintisa kulolu khetho kumele bahlawule imali engangenkulungwane eyodwa yamadola eMelika i-US $1,000 ngamunye okuyimali izaphu ethi ayilayo. IZimbabwe Electoral Commission ikhwezela imali phambilini kokhetho olukhulu olwenziwe ngoNcwabakazi isuka kukhulu $100. Ukhetho lwama-by-elections lolu ngolokugcwalisa izikhenqe ezivuleke ngemva kokuxotshwa kwamalunga e-CCC edalele eParliamente ngozithi unobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele umkhokheli webandla lezaphu umnumzana Sibangilizwe Nkomo.
Sizangena umkhetho olidlileyo olwama ward councillors ngoba lunga lamali ebhadalwayo. Lawa amanye ama-election ayinkluda MP kuba nzima ukuthi siparticipate ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenjwa nguhulumende kule iveki ukuthi imali isuke ku-zero eyama candidate ama-MP $50 isiya $1,000. So kunzima kakhulu njengenhlanganiso thina izaphu esisasungulayo isikhwama sethu sasingeke sike sifinyelele idaba lelo. Ngani ngoba ngokubona kwethu kusekela amaningi futhi ama-by-election alandelayo. So asingeke siphumelele ukuthi sixotshane nawo wonke noma nje besifisa ukuthi simele abantu sigcwalisise ingxenye yethu yokuvikela idemokhrasi ngokuvota. Kodwa kuzasekhila ngalolo hlobo naleyo ndlela ukuthi asilamali asilasikhwama sokwenza ama-by-election.
Alizange licabange yini ukuya enkantolo ukuyayicela ukuthi iphoqe izegi yehlise imali ebhadalwayo?
wabona iziphithiphithi zakhona le siphangiphangi sakhona okwenziwa ngayo into lezi. Thina sathi lokho sisakhangeleke ukuthi sikhulume ngama-reforms, electoral reforms, le-security sector reforms, zento ezinjalo. Sase sijunga-ke leziphithiphithi leziphangiphangi zokufake into lokho. Sisatholanga isikhathi sokwenkantolo kaNkomo.
Khona siyabona elizweni babaNkomo abantu abaningi bayakhala ngemisebenzi engatholakaliyo, imali kayibambeki, izinto ziyadula, kuyiwa nje kukhisimusi. Abanye bathi hayi kabasoze bayibone bazayizwa ngomnuko kuphela. Ungathini ngokwenzakalayo?
Lapha ngokwaNkomo kulomzimo kuyongakazibuboni. Sasithi kumbe sekungene leyo Second Republic okuthiwa iyalalela kuthiwa ngomuntu wonke izinto kuyathi izinto ngamandla lawo iy'ndleko zisiba nzima ngamandla ukuthi udla inkukhu ngokwayo kumele le-$10 le-$12 uyayibona akula misebenzi imiholo yakhona ayikho abanye baholisa izimbabwe-dollar khona okuthiwa ama-TGS kulobu nzima lapha kwaNkomo. Kuye kuthi-ke kunjalo-ke ama-politicians badlala nezikhathi zabantu. Khonokho okwenzakalayo ukuthi iphithiphithi lemali isikhanye yikudlalwa nabantu, kudlalwa ngamavoti, ngama-voters okuyiwo abantu bayahlonitshwa besetshenzele, kodwa kubhizi kuyalwiwa isiphithiphithi baba. Asazi kuyabheda ngani ntungamini, angazi kuyabheda ngani into le. Inzima yokuhlathi kuyahlekisa kodwa kungahlekisi. Ungani ngamadlwane, ungani kuyini kodwa ithi uyakhangela ukuthi hhayi kudlalwa ngempilo zabantu la. Hhayi kunzima kwaNkomo, kunzima.
Lo-ke ngomnumzana Sibangilizwe Nkomo, umkhokheli webandla eliphikisayo elezabhu, ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha obabhemi amadongi. Izakhamizi lezi zithi lolu dubo solule minyaka kodwa amapholisa awancedi ngalutho. Imizamo yokukhulumisana lamapholisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lo kansila walumango umnumzana Willard Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuthi bayabuya ebusuku babutha amadonki abantu bangavuka ekuseni bethola amadonki kasekho, amanye avulelwe ezibayeni, amanye akhutshwa ezinsimini kuqunywe ifensi, amanye athathwa emadlelweni, thathwa aqhutshwe ngobusuku ehanjiswa khona lentingwe amasela. So abantu mase bevuka ekuseni ukuthi kahle bavuke belandele impahla zabo ezijontshiweyo, bawutote umzila uzuye ngene entingwe, bangafika into zabo ukuthi bazithathe into zabo. Amasela lawana sebebizana, bachayelana amakhwelo, bachayelana amagabha, baphume emizini bonke behlasela abantu bakithi abazobutha into zabo ezijontshiweyo. Sokwenzakale kaningi sibili umnyaka ophelileyo, babahlasela abalimazi, abanye bayasilela ezibhedlela, abanye lakathesi bayizilima belinyazwa khona lentimo, amapholisa ayakwazi khonokho. Abakathesi lokho okwenzakeleyo kweviki yona lephelileyo batshontsha idonki zakotshabango, thatha bahamba lazo idonki zakotshabango ata emdudla edonki zakotshabango, ngabona nguye yedwa umuntu ade zezelela amadonki angananngcono amaningi sahamba entingo. So bawangxamile bawathatha bahamba lawo konale, bavuka kizakhamizi zaqoqana ukuthi asilandeleni amadonki ethu madoda, sincedisa imuli yakotshabango. Yikho-ke bafike bahlangana khona lo dubo, atshaywa kabuhlungu, balimala, omunye waze waqamuka isandla, ngabona usempilo so esibhedlela, fakwe la maplasti ezandleni la. Tshaywa betshayela idonki, betshaywa ngezavutha, abantu bentingo batshaywa ngezavutha, tshaya ngezigodo ngabantwana kwabo ngabafana okuncane. Lokhu kuyabe kulandela oyise ngemuva kuquma izigodo ngamahloko akubaphosela, udobha amatshe ezavutha kubaphosela ukuthi balwe phambili ngayo. Yilo uhlupho esendihlangane lalo lapha, sokunzima sibili, angikwazi ukuthi kathi imihlolo bani le engiyibonayo.
Manje ngokubona kwenu libona ngani ngabantu abavela ngaphi, abadabuka ngaphi, abayenza ubusela lo?
Abantu laba babagande asiphumputhi asicabangeli ngabantu bentingo, abantu bentingo ngoba zonke izifuyo zethu zigcwele khona ngayo. Indawo leyana ebahlala abantu bakhona, bahlala bavumelana ukuthi singamasela sonke la, sihamba sitshontshe izinto zabantu, zingangena lapha kula muntu ofuza abuye ezosingenela athathe izinto la. Amapholisa bayehluleka ukuthi bangene khona ngayo. Indawo enzima kakhulu baba, isigaba sonke, ogogo bangikhona, okukhulu bangikhona, ngamasela wodwa kumbimize ngasomaseli ngabambi. bemibili bemithathu kodwa ke yazi la ukuthi kutwa khona zonelwa mvuyinye sisithatha isigaba njengesentingo sithi umuntu wonke lenkukhu zabo lembuzi zabo konke ngamasela ungangena khona ungaziwa udinga isifuyo sakho singene kuleyo ndawo usoze uphume uphila ngoba lomnyama uyaphuma ufile usuyisidumbu
maningi okunganani amadonki asetshontshiwe
amadonki asetshontshiwe inani baba gande ngingakutshela manga engikwaziyo ukuthi inani lamadonki eselithethwe ngabantu bentingwe besitshontshela izifuyo zethu aliningi kakhulu mina ngedwa personal njengokansila abantshontshela ngunayi bavule ensimini yami baquma ucingo bathatha amadonki ngunayi amithiwe ngabona ayengu-5 kutsho ukuthi 9+5 afika azalwa khonale abangaki 14 amadonki abantshontshela wona mina yimi ngedwa engikwazi ukuthi ngatshontshelwa manga umuzi ngomuzi wonke olamadonki edonsa akula mntu onedonki athathwa wonke abanye bethathelwa 10 abanye bethathelwa 11 abanye bethathelwa 15 abanye bethathelwa 20 abanye bethathelwa 3 abanye bethathelwa 2 abanye bethathelwa 1 wonke amadonki akusela donki batshontshe indawo zonke baze bangena konke kubonesigwe mhlaba uyatshisa domlanda bachapha umfula ugwelu wayechapewa mawolo kohlo batshontsha simana makoronga nkuba akuya sigaba bangafiki kiso izinduna zokutshontsha amadonki lezo
lo-ke ngumnumzana Willard Moyo ukansila wedonsa esilobela engowebandla lezano PF ngesizwe ezivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi izulu elinayo elizweni lezinsuku lilakho ukuqhubeka kuze kube ngolwesine iphephandaba lobulembo leNewZimbabwe.com lilodaba lokuthi kulamalunga amabili awebandla leCCC aphanyeke amaphepha emthethwandaba weNomination Court ezimele ababili laba ngabathi oyenqobe kukhetho esigabeni seChegutu West umnumzana Admo Chivero lomnumzana Oliver Mtasa oyenqobe esigabeni seZwimba East kodwa bakhona abanye abancintise abazancintisa kulolu khetho bemele ibandla leCCC kungakhathalekile lokuthi abanye babo abamela leli bandla beqotshiwe baze baphinda baqotshwa Uma manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kanjani Studio 7 labalaleli nabo bonke abasithethele intambo hayi lizwe baze balibulala ilizwe lakithi ikakhulu thina abantu abatsha hayi akusela themba ngeZimbabwe shem angazi ukuthi uNkulunkulu kophini into zanakho uJesu Kristu umhlaba unje so abantu abaselaqiniso abakhokhela abalaqiniso kuyafana nje siyalidinga nje iqiniso kasiselalo asalitholi and iBhayibheli lithi uthando luzo kuphela ngensuku zokucina ikho lokho esikubonayo hey hayi safa
kusithidyo 7 livuka njani livuka njani hayi thina siyavuka bengicela lindivikisele umlayezo lowu lo khulumayo ngumzinga edube ngiphuma ekhaya etsholotsho emzini omkhulu komachudula komazibisa ngumzukulu wakomazibisa ngizalwa uFrancis Dube elinye ibizo lakhe abadume ngalo kuthiwa ngubullet umtakajani owayesebenza enza enyama endlovu ubaba wakhe uFrancis wangikhona ngubabami ngamgcina ngo-96 ngingu-grade 1 bengicothi ma ekhona ongabe mazi uFrancis Dube mazibisa kumachudula ekhaya amabizo la ngawakhe wonke nguye umachudula wangikhona ubaba wami lo ngiyamdinga bakithi ma kukhona ongabe emazi engibambe enambeni ezithi +26 71 66 84 3 0 ya maye ngabe khona umazi kumbe maye labantwana ngake ngamzwela ukuthi awuseplum to iplum to yangikhona ngabayazi wayethethe umama isibongo sakhe umama ngikhona ukuthiwa ngumachuma
sanabonani kwestudio 7 ngenjengendlela ngingabona hayi abantu bezanu laba bayihaya mhlali senzima mashuwa basakazithimbe siphile kuyibheki lilo nasitoyenzima utho lontwa ngokutshaba ngolo basokwazi ukuthi ufuna ntoba balokho Tato Sandon is in my shows. I want to have to be the amazing.
Studio 7, Ninjani, yay, you set up, Mono Army, I want to love us for Tila. You say, you saw the rap of Kuruma, Mabu, one of these motives to ride. It's in a piece with 6,000 years. In the Woody Crimson Look, the Willalima, we did in the Makosi as a Wafunama suit, Silver Hotel, Utivilalima, we did it, but Tulama suit, the sense that beat Tina's Akami Zemakai, the sense that I'm going to see you vote. Have a good look, no Wokumunta, you get a good vote, look with Tiroko was why. I want to tell him to realize we did it, Tina's Turan, when I develop, but develop, when I'm fitting with his arm, Tina's to be Arabi Makai. I see, we're moving a Kulu. If Zela Novi, Masocha, the Elliot Masoch, ye, Abandaba was Gusazia is in Dam, Yaribo Matuta, keep it up, look at when I wish a cool, near the sister of the Kumako, where Zagada, the Ibega in Dam, keep it up, Elliot Masocha, the Effigel, Yabo, Okuma, Sofa Sonke, a case, you won't bong.
Salvonan, Salvonan, Studio 7, Salvonan, Acha, Wula, the Otio, my friend, Menangi Umdandi, WCC, Nias Boozwoti. Kati why uchamisa angakaze chaywe o angakaze botshe nje lokhe lungile akagijima nje nawo usengezwe asibona kuthule nje kati why yena engaphumi egijima edinga usizo kwamanye amazwe lati siyomncedisa siredi kodwa yena uthula hayi siyacela ukuthi ojele bayizwe bonke amasisi sivukeni sibone ngcono uchamisa maye ngakwanisa nikeze omunye umuntu ozakwanisa ngoba into le izosivulalisa ngemkhuhlane yenhliziyo iyasikwatisa kakhulu into yenzakala
Studio 7, Puganjama Sagas of Art. Aye, I'm not a good man of Fundamuti. I intend to have Chavang Yaka Kajuti, Uchavang Ulama Paz, the Maninga Kul, or Tora Kona de Pezu, a Kanjinda Zampi. So, really, Blasnauto in Nanzelin Kona Ucha Misa Lai, Mani Udalo, Lau Chavang, what a Funuku Penetrake, Mani strategy, Sabre, Sanavas, Avasu, believe us, yes. So, La Posa Zambu Kachelus. Ukuthi uzulu angaboni ukuthi khona bayazwana i-strategy zabo but le nto naleyo ku-recall abantu is comes from Chamisa behlezi phansi lo Chabang plus ne-ZANU-P F into abayinegotiate leyo bayilungisa laba bantu kuyazicacela nje egcekeni lokho nje singatshona sitshana namakhanda lokho sibuzana sithi lapha nalapha nalapha uChamisa lo Chabang sebephiwe imali i-ZANU-P F so kutshona nje abantu batshana namakhanda lokho ethi Chamisa 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 abantu badlala ngesikhathi abantu abaqala ukuphe manje omunye umlilo maybe bezame iqembu lezaphu le-MRP kuphela nje into engabasiza abantu bakithi lokho kuneningi lokho utshwala bethi triple C sengezwa wathiwa the waste of time
salibona Studio 7 linjani hayi siyaphila ye nangibhuti lapha ekhuluma into engekhoyo nje ethi masingavota manje singadliwa ngoba amashoni amaningi kulathi kuthathaphi lokho angithi masingavota singadliswa yilina lina eliyini elivotela wona amashoni ngoba kuyinto ikhuluma amawuthi wena amashoni amaningi ila i-proof yalokho yokuthi uthi amashoni amaningi kudlula thini cha awunayo i-proof yalokho and ayikho lento ekhulumayo nje uyazikhulumela nje ukuthi siyabe sesidliswa yilini lebe livotela amashoni angithi ukuthi ngoba linalokho kwakini elikubheki libheke amashoni ngoba into uma ngikhumbula kahle izaphu akuyona iphathi yamandebele kuphela iphathi yamandebele i-MRP Thwakazi Republic Party izaphu iphathi elizongiphatha ngoba ibona ivotela amashoni angendle kodwa izaphu iphathi nje abantu bebantu bonke amashoni amandebele wonke umuntu khona lapha kumele abe khona but akekho ngenxa yokuthi amashoni angeke alivotele indebele izaphu vele ngisho le CK1 ngisho nje le councilor ngiyithole amashoni ale councilor nje lezaphu councilor nje so indaba yokuthi ukuthi thina singadliwa ngamashoni ngoba ayikho le ndaba yokukhuluma ngale
Studio 7 mbingelele ku Studio 7 Studio 7 engikutshelayo ukuthi ubaba lo sengezo uThabangu lo sithole ngoba banamandla okurecall abantu cela besirikholele uMnangagwa ukuthi abantu baseZimbabwe bonke uZulu wonke uMnangagwa simfune esihlalweni cela besirikholele uMnangagwa siyacela mpela uThabangu ngabe le message ngafika ukuthi usengezwe uThabangu ufike kuye le message lo sithole wakhe lo abarikhola abantu cela ukuthi besirikholele uMnangagwa ukuthi asisamfuni uMnangagwa bantu eZimbabwe sikhathele ngezanu wakhe sikhathele ngezanu bakithi
Studio 7 nivuka njani? Ah, kati Ama message la kufundwa wapi? Kumbe amanye aphenqa nje kuphele ukuthi hayi lokho akulancedo kube kwesayidi. Kube namanye ampela ayaziwayo ukuthi hayi lengekabani imeli ifundwe every week. Uyazi ukuthi bantu bezimbabwe ngokuningi bethu sizistupid kakhulu. Uchabango lo chamisa baxoxa daily ekuseni lantambama. Into eyenziwa ngochabango, uchamisa uyazi clearly. Njengoba nisizwa naleli igqwetha likachabango ukuthi liyatsho ukuthi ukuthi uchamisa ngowakhe umlomo kakazi atsho ukuthi uchabango kamazi. Vele yena owabona umuntu ukuthi uzathe ngupresident weliwe party athula ngani ukuthi ufile. Akusela triple C lapha nje kudlala ngabantu. That's why ubaba uAmbrose Swinde the inkinga abantu bezimbabwe sesivotela amaparty asisavoteli abantu esiwabantu bengasisiza. Khona manje abantu bezana uPF ama MPs atafuna izimoto ezidura izindlu afuna ukuya emahoteleni labafazi babo. Line lavotayo konke konoko alilazwi lokuthi liyakufuna. Ku-triple C khona manje isiphansi phezulu mdala awungeke wazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa kulokhu labanye abantu hey uChamisa uChamisa ikumene mene lokugcina uChamisa wena uyothengisa i-triple C.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika umanyano wamazwe omhlaba weUnited Nations ubukhangelelwe ukuvota izolo ukuze kumiswe impi yakwele Israel lebutho leHamas ngenjongo yokuhambisa ukudla esigabeni seGaza. Elemelika selivimbe amavoti ambalwa adlulayo ngoba lesithi awayethesi icala amabutho eHamas. Kambe izaphela njani limpi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo.
IHamas yileyi le-Israyeli. Ukuphela kwayo ngokubona kwami ukuthi bahlalisane phansi bavumelane nge-two-state solution eyayiphushwa ngoBarack Obama laboBill Clinton. Ngoba ukuthi i-Israyeli layo iqhubeke ilokhe i-invader umhlaba owama-Palestinian befaka ama-settlers abo lapho, yiyo into eyenza ukuthi kungabi lokuzwanana phakathi kwe-Israyeli le-Hamas. And okunye iHamas I think I sell a choice manje kumele ivisele abathunjwa laba eyabathathayo from Israel. Ngoba Israel ayisozi stope. Israel ithi yona izimisele ukuthi vele ibhubhise konke ukuthi istope iHamas once and for all. Ukwenzela ukuthi iHamas iyekele into yayo yokube i-invader i-Israel. So ngaphandle kokuthi bahlale phansi bakhulumisane angiboni mina kusiba lokuthula e-Middle East.
Ngokubona kwakho umongameli Joe Biden uyiphatha njani indaba yonale e-Israel? Simzwile esitshengisa ukukhathazeka ngendlela i-Israel engani lwisa ngayo abeHamas okuthiwa khona sokubulawa abantu mahlayana. Ubona njani udaba lona?
UBiden usebunzimeni masiya ngaseqinisweni ngendaba ye-Israel ngoba i-Israel ivele ile support eningi lapha America and so ukuthi uBiden angayisupport Israel kungamfaka ebunzimeni. But sibone ukukhankasa ama demonstrations enziweyo amaningi worldwide actually ekondema indlela iIsrael ebomba ngakhona iHamas ngoba sikufe abantu abaningi especially abantwana and into le ayiphathi abantu kahle. And so uBiden akafuni ukuthi at the end of the day abonakale njengomuntu osupporta ukubulala abantu njalo abantu aba innocent ama civilians esikubona kusenzeka eGaza. So uBiden I think yena either umele atshele Israel ukuthi no imani kancane njengoba belokhu ezama ukuthi athi makube le ceasefire, but the only way ukuthi iAmerica umele ingathi iya stopa i financial support lokuthumela izikhali eIsrael makuthi Israel ayivumi ukuthi kube le ceasefire ukuthi kuhlalisane phansi ukukhuluma.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona pha kweMelika. Nguye ke osifikise emaphetheleni ohlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amagqwetha kamnumzana Sengezo Chabangu athi uChabangu kasoze ekele ukusebenzisa umfanekiso wobuso bukamnumzana Nelson Chamisa emaphepheni okhetho njengophawu lwakhe. Ibandla lezaphu lithi kalelisanga ukungena kukhetho lwama-by-elections. Izakhamizi zedonsa esilobela zikhala ngamasela antshontsha amadonki. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ngo 7:30 ntambama.